Umnumzana Promise Mkhwanazi, umkhokheli wetajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho-ke sokumele athiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu kuhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to this demand, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the state house in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Mina ngibona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele, ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona ngani-ke amapholisa lamasosha aphuka ngasoza angenela abantu abagandi ngakhonokho?
Amasosha nxayo enganika i-directive yokuthi agande abantu, azagande abantu, kodwa loba bengabagandi abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisisi, kunzima kukhulumeki. Akunamali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Kumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lutho.
Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona, amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla leZANU-PF lithi kubi okwenziwa yinhlanganiso yetajamuka sesijikile campaign. Omunye wabasola lokho ngumnumzana Philip Gawule, wake wamela itholotho edalele Senate.
Ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngasuke ngibidana kikho ukuthi hayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho, nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali naleyo esilayo. Kungakhathaleki into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonokho gibzisa ukukhangele kwenze nabomo. Abantu esimakhwela suku zonke, lento ethengwa kulapha, lento engadiwa kwenye indawo ekhwezwa suku zonke uvuka kukhweza, yiwo kutshengisa ukuthi yiye kuthiwa yisabhotaji sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi azisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.